Sokulabantu abedlula amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 356 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi phakathi kwenani leli sokubhubhe abane kwasila abangamathumi amahlanu lane 54. Luthi sokuhlolwe abantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amahlanu 58,239. Abantu abanengi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezi nsuku yilabo ababuyela eZimbabwe bevela kwele South Africa. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyangalombili 7,808,733 abahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,542 sebabhubha. Uyamempetheka kakhulu umkhuhlane lo kwele Melika lapho osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abantu kumele bathandaze kusasa ngosuku athi yi-Presidential National Day of Prayer and Fasting ukwenzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ngamandla. Kodwa ke kulabantu abanengi okugoqela abafundisi abathi bekumele axolise uZulu uqala ngokwenzakala elizweni engakabeki usuku lolu. Omunye wabacothoza indlela uMnangagwa ethule ngayo lokhu ngumfundisi uSeni Sibanda.
Ngabe umongameli uMnangagwa ubethathe lolu daba lokucela umthandazo lokuzila walunika amabandla abafundisi. Kwaba yibo ke abaqoqa abantu, kwaba yibo njalo abawulungisayo lomthandazo. Ungabe lobu senzelwe esigodlweni sakhe, kodwa kube ngamabishops, ngamabandla ababa phambili. Manje ngenxa yokuthi kuphume kungani nguye president obizela abantu umthandazo, kuba lenkinga yokuthi abanengi bayachedela ngemuva.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Bekezela Maduma, isakhamuzi seGwanda.
Khona ukuthandaza sibililizwe liyawudinga umthandazo, indaba yecorona iqeda abantu kunzima. Kodwa osokuhlupha yikuthi umlomo owusuka kuwo ukuthi abantu kabayethandaza awuniki i-confidence ebantwini ukuthi bangathandaza sibili kube ngumthandazo ohambayo. Abantu baseselezinto eziningi abafisa ukuthi ngabazikhuluma lo Mnangagwa ukuthi ngaze yalungiswa lo mongameli uMnangagwa. Kodwa hayi, ukuthi beqalela ngokuthi asihlanganisene amakhanda sithandazele ilizwe, hayi, abantu kakubahlali kuhle. Nga ucele nje abanye abantu abafundisi, abanye abantu abanjalo ukuthi bekhulume ngendaba yelilanga lokuthandaza ingxenye abantu bebezalalela.
Unkosazana Caroline Moyo uyakusekela okukhulunywa nguMaduma.
Ukukhuleka vele siyakhuleka ukusa kwamalanga ayikho kusiphilisayo. Engikushoyo ukuthi uMnangagwa angazofuna ukuthi azenze angani uyena uyalazi igama lenkosi, akasiyeke.
Umnumzana Sibusiso Majazi laye ulombono ofanayo.
Mina ngiyezwa uMnangagwa lento ukuthi abantu abathandaze. Yena uyathandaza yini? Ngoba manje simanxa banxeba. Akaqala thandaze yena, thandazele igogo rawonde le owayenzayo, then bese khuluma ngezinye izinto. Kuthandazelweni abantu izandla zigcwele igazi.
Omunye wabasola okwenziwa nguMnangagwa umnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Thina njengabantu beZimbabwe nxa kulento kade kumele siyenze, bekumele sibonge ukuthi uThixo usivikelile phakathi komkhuhlane lowo, nothi ukuthi sithi sicela lapha ikho engani angihambelani lakho, but ekubongeni kufanele ukuthi ngabe siyabonga.
Kodwa bakhona abamsekelayo abanjengomnumzana Peter Ngwenya ohlala eGwanda South.
Kuyabongeka kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa ethi akukhulekwe izwe lonke, masikhulekela umkhuhlane lo ukuthi siwunqobe.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Muzwabo Dube ohlala eJotsholo esabelweni seMatabeleland North.
Umongameli uqinisile simathi siyikhulekele le ndaba, ngoba le ndaba inzima sibili sazoqeda abantu. Kodwa inkalakatha yokuthi nje abantu begxile emthandazweni ukwenzela ukuthi uNkulunkulu esivikele kule ndaba.
Bayakusekela abaningi abakubandla elibusayo. omunye wabo umnumzana Believe Gawule
engxenye mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela ngoba kuqhakathekile kakhulu khonoko icebo lika mongameli njengoba thina singabantu eZimbabwe singabantu abakhonzayo abamesabayo uNkulunkulu uNkulunkulu nguye kuphela osipha amandla uNkulunkulu nguye osenzela konke ngakho ke konke sikubeke ezandleni zakhe konke njalo emumeni nalo esikhangelelayo ona lo umumo wecorona ngumumo wesikhathi sibili esidinga imikhuleko emangalisayo ngoba umkhuhlane lo usutshengisile ukuthi hatshi ngaphandle kokubana uNkulunkulu angenele akula inyinto kuphela engancedisa mbona ke kuqhakathekile kakhulu icebo likamongameli leli ukuthi lisikhumbuze ukuthi abantu sekumele sibe duzane lokuthi sonke isikhathi inhlupho zethu sizibeke ezandleni zikaNkulunkulu.
Akwaziwa ukuthi abanye abantu baza kulandela kumbe hathi okuthulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kumele bakhuleke njalo bengadli ngosuku lolu.